ngondiweni kazange ediliva iloko kuthiwa ekudilivile njengondiweni wakwenza njenge-institution eyinduna bahlala phansi besigaba lama-advisors yakhe babuya le-judgment yokuthi lokhu kumele kwenziwe isigaba savumelana bayakwenza so endinenkinga lakho mina kati kwenziwa kuyini ukuthi lowo owayephanjamisele kumbe owayebona ukuthi induna ifake isigqoko esingalunganga indaba engayenzanga iyaphile kulokuthi kube yi-criminal case because kululazisa i-institution yobuduna so ezinye induna futhi ezizaba lamacala anjalo zizaqasha ukuziza ukuthi kanti nanganika isigwebo izizabothwa njani kanti indaba omejistrate benika izigwebo zokuthi abantu bamele beyevithe amapolisa ehambe ediliva lezo zindlu zabantu kumbe beyelahlela impahla phandle kodwa sikaze sibone imejistrate ebothwa kuthiwa inike i-judgment e-wrong
bakhona abathi ukuvalelwa kukandiweni kulokwenza lezo mbusazo ungabe ukubona ngaleyo ndlela lawe
kusegcekeni ukuthi indaba leyo ayisiyo yokuthi kwenzeni indiweni but sekusuka indaba yezomsazwe because sizananzela ukuthi abanye bonke laba abayi-22 akade sethweswala kwelicala banika i-community service so yindaba yena enganikwanga la i-community service kumbe wafayinwa yena wasenikwa i-community service singakhangela ukuthi ale ekhulunywa ngayo kuzabadilize uthango nani isibala imali engange-300 bond $30 kambe i-$30 impahla yadilize zwaye singazihambisa umuntu ejele okweminyaka emibili so kuyatshengisela ukuthi bebevele bemdinga